evula umhlangano wamazwe azwekazi le-Afrika ohlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eHabuloni kwele Botswana namhla. Umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthe leZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki. Uthe leZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhaya lo ungena lokuphuma okuqondanga kwezemali elizweni owe-anti-money laundering.
And Africa's leaders are stepping up to this challenge with some.
Inkokheli yezwekazi le-Afrika iyazama ukulwisana lenkohlakalo. Sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal. EleBotswana, iZimbabwe, leMauritius kanye leGhana asebumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana lokuphathwa buchapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losaye besithi inkohlakalo yeseZimbabwe iyethusa. Bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lomkhuba ngoba iziphathamandla zakhe kuyizo ezihamba phambili ekuchaphazeni inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo.
Akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephulamthetho zijeziswe kanzima kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamil Krip uthi izwekazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and Africa remains the region most affected by this scourge. We should all take advantage of
inkohlakalo yilokhu ikhona njalo izwekazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekulwiseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ kanye labogatsha lwe-anti-money laundering unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo okwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahunye wethiswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besethiswa amacala afanayo abagoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.